We are saying everybody in our view should be friendly.
ELeZimbabwe seliyilizwe elitsha njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. ELeZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela, labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo. Saqhubeka sisebenza labasimekelayo. Izwekazi le-Afrika lizadlala indima enkulu kuntuthuko esiyikhangeleleyo.
The vision that is coming up where Africa as a continent is going to play a big role.